sathenza ukhankasa esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hayi laphana mhlawumbe kwakungakabile candidate i-candidate yeni kwathesi lapha kubukhansela ngozibani kubu-MP ngozibani upresident nawo yikho kuphela ukukhankasa esikwenzayo kumalanga lawo angama-52 or so days eseleyo before u-23 August otherwise akula ukhankasa okukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayavezamani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani uthelemfi ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 uticha ungumpholisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipay yakhe kayisukanga ku-$10 thina into esiyisolayo kwayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola liku-value bani kumbe bani into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi engumlimi kumbe engasomlimi usengumyanga isizathu yokuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars ngemali yama-RTGS uthenga uchinda uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars but yena uhulumende nxa efuna ama-services esipha ama-services usibhadalisa ngama-US dollars uthengisa ifuel nge-US dollars umnangakho kodwa yena xa esithi thina sihole abasebenzisikhulukuzeni ifuel yakhona usiholisa ngama-RTGS
nxa kunjalo-ke bakhankasa njani njalo bavotelwa njani ngabantu
akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutela abantu kubona ehlabela nje ngehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenzayo mna ngakho is continue to abuse ama-state resources athese besearch pink ngakutshela mina dube ukuthi ngesikhathi besearch pink ebhinga ubungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besearch pink abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babesearch pink sebona ngani ukuthi abantu abamthandaabana bafuna ukugada amabhasi nje ngoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokhu akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonto akukhankaseki bayakhankasa nekhinga ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 khathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela uticha uthela akumvoteli yine kona $10 utshela ibuthi ukuthi akumvoteli umkalo engelanathukela engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini bona lapo
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngikuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga ngunkulunkulu ngasonto yapho ikuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo be yimafia yabogolide yimafia yabochrome yimafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke